Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwesatshelwa ukuthi isikhwama esandasungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe.
Bantumele babekwazi ofuna ukuthi abe le information, a new information, singanceda sibe lokuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelileyo.
Amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo lokubajezisa ngokungayi kwabo kuleli dale izolo umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address.
Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela thina esingayanga sozisithola njalo nemahoteleni asilalanga khona ngemali yazulu nxa singabhile sayalala sisele ngemali yethu.
Inyathelo lokuthathela izimota ezaphiwa abemandla le-ZANU-PF abancedisa ukuba ngamalunga edale lephalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye.
Kuze kuba lamanye ama-constituents umongameli wawina kodwa u-MP wadliwa kodwa u-MP sethathelwe imota kuyinto esibili eyinye edanisa ama-candidates.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kwesatshelwa ukuthi isikhwama esisanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe. Icebo lokusungula lesi sikhwama laqala ngomnyaka ka-2012 kuze kubunjwe umthetho wawuthiwa yi-Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe. Kodwa kusukela leso sikhathi leli cebo belingasebenzi kwaze kwaba mhlazi ku-19 September lapho umongameli ethula umthetho we-statutory instrument owazisa ukuba leli cebo selizathiwa yi-Mutapa Investment Fund. Lesi sikhwama isibuthelela inotho yelizwe evela kwezenjiwayo lezinye ezemvelo sizasetshenziswa ukuze ihulumende lapho athi yena uzabona ukuthi ilizwe lizathuthuka. Okucunule abanye ukuthi yonke impahla ethengwa nguhulumende ayise kudlula kugatsha lwe-procurement board kodwa izakuya kulesi sikhwama. Ngokunjalo abanye bathi kuza kuba lula ukuntshontsha ngoba impahla ethengwe kumbe ukutholwa nguhulumende ayisoze yaziwe nguzulu ukuthi ngeyiphi njalo imalini. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle isinanakazana bani lesi esithiwa yi-Mutapa Investment Fund.
Nathi mina i-investment fund enjengemtapa asikhumbuleni ukuthi ibiyi-sovereign wealth fund kutho ukuthi uhulumende uyabe egcina izimali ukuze ilizwe lisebenzise nxa isikhathi sesifikile. Siyakwazi ukuthi silo uningi esiwugebhayo phansi siyakwazi ukuthi uzaphela lokho esiwugebhayo. So uhulumende uyabe ethatha okuyimadlana from ama-sales ama-minerals ethu egcine khonokho ukuze abazukulu labanye abazabuya ngemva wethu bakwanise ukusebenzisa. Singakhangela ingathi amazwe ase-Middle East anjenge-Dubai uthi bebesebenzisa i-oil bebephila nge-oil kodwa amafutha lawa awepetulu akasafunakala kakhulu. So uyabona ukuthi sebetshintshe i-economy yabo abanye sebesenza i-tourism abanye sebesenza ama-sports. So isikhwama lesi kumele sibe nendlela ukuthi sisebenzise njalo sithathe njalo sigcine okuyimali sithanda ukuthola uzinto ezaphela lapha emhlabeni oweZimbabwe. So isikhoma lesi seriously investment esothi yiso esizagcina izimali lezo.
Sike sezwa abanye besithi ifund yona le ingasetshenziswa ukuhuquluza inotho yelizwe, kodwa ke azikho yini indlela ezingenziwa ezokuthi kukhanye ukuthi kulobungilimbane na kumbe hayi?
Ngingathi mina abantu abaningi besabela ukuthi njengoba isiyimtapa investment fund njalo bathi imithetho ebambanele lokuthenga lokuthengiselana phakathi wamakhampani akhona kumtapa investment fund awukacaci, yikho abantu sesithi hayi ingaba indlela njalo ukuthi abantu benze mahlayana bethatha izimali. Kodwa nxa uhulumende engaletha imithetho yangikhona ezasetshenziswa umtapa investment fund, sizothi lawo amakhampani akahulumende akhona amanye azangena ku-investment fund yonaleyo. Nxa kuyukuthi uzawe sigcikeni abantu besibe ngoba yizimali zabantu phela lezi, izimali zelizwe. So abantu kumele babekwazi, ofuna ukuthi abe le information enikwe information nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelweyo.
Hello ke ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi yecubungulayo zomnotho obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Amalunga edale lephalamende akubandla lesi-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo uhulumende athi uzalithatha kubajezisa kulandela ukungayi kwabo kuleli dale izolo, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address ngoba besithi wacilibezela kukhetho lwedluleyo olwambuyisela esikhundleni. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North kuleli dale uthi abakhangeleli ukwamukela imali yama-allowance bona bengayanga ephalamende, njalo abasebenzisanga amawetela abameli bewasebenzise nxa besemsebenzini. Utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya edale lephalamende ukuyamela abantu ababakhethayo kukhetho lwedluleyo, ngoba munye umuntu nje kuphela abakade bengafuni ukumhlonipha ngokumsukumela ephalamende okufanele bakwenze nxa ekhona umongameli Mnangagwa.
Akuladanga ama-allowance e-parliament njenge-triple C. Ukuba kwethu e-parliament ukuthi siyomela abantu. Ngapho siyamela abantu kulapho esithola khona imali evela ebantwini, i-public fund. Ngasingayanga ukuyakwenza khona lokho kasiyitholi. Hayi kasilayo, ngoba somasiyela ukuthi singatshontsha nalapho esingasebenzanga khona. Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela, thina esingayanga soze sithole. Njalo le mahoteli akulalanga khona ngemali yaZulu. Nxa singabhile sayalala sibele ngemali yethu. So kulokho asiladubo, asila problem at all.
Ngezinye indlela wonke umuntu ubeyazisiwe ukuthi hayi lokhu kungaba lomthelela onje. Ngakho ozasifica sokumele ahlawule imali ene kuhulumeni.
Akula muntu ofuze ebhadale imali kuhulumeni ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi ekwelede imali kuhulumeni. Ngiyabona kubekwe kwabasobala ukuthi khona ukungayi kwethu ephaliyamende bekubangelwa ukuthi asikazwisisi ukuthi lindoda ukuthi ezethiwe yena ngumongameli njalo uthole 52.6%. Uyikhethwe ngathi kuyo 52.6%. Ivekhi ayikakubeki sobala ukuthi lathi sicalculate ngama-calculators ethu sibone kusho ukuthi hayi lindoda uthole 52.6%. njalo kulokukhonona esilakho ngendlela okwenziwa ngayo ama-elections ukuthi eHarare lapho kuprintwa khona ama-ballot papers yiyo indawo abantu abatshona khona ilanga lonke bengela ama-ballot papers. Kambe bangazi ongatshona evuke ephakathina komzila ukuthi ufuna ukuvota ephinde ethi khona ngiyabuyela ngiyovota kusasa. Uyabe esebenza ngaphi noma ezisebenza, kambe kungaba lula yini ukuthi ezisebenza enjalo abe lamala amazinyo yachola lenaiti. So sisebe mbuzo na beye oflo kusila ya uti ufuzo kutu ukulisa na ayo liyo kutu.
So, aba nye vengati gungani loku gukonona guvela lamus luna uketo solo akritwa wakubega ezinye inshelo lani lemuge ukunda ze parliament.
Agula mtu ayo mge luketo kina kazi natabiyala from the beginning uketo lula alpumama buka. And jine banza sapalela isatik ngoba zangu pia ekali but you have not only isatik yena uwaku mnumza mnangakwa uya kwa ngoba uge wakielwa officially ukuthi hayi ndoda yokukhonona lapha nalapha nalapha asihlale phansi bonisane ukuthi singalungisisa njani udaba lokuthi ama-elections xa ephuma ephume ngama-elections ahambelana nesifiso sabantu sifuna ama-elections okuthi owinile nxa yini lesithole ilizwe lonke lijabula athi uthole ilizwe lonke liphakathina kwezizwe
kusiya phambili ke
sakhetha thina sakhethwa ngabantu ukuthi khona siyebamela e-parliament so umsebenzi wephakuyameze ngawuqalisa siyabakhona iviki ezayo asingeke sayekele ukuba khona because umsebenzi kahulumende uyazikhona ngikutshelile ukuthi namhlanje okwesehlulekise ukuthi siye khona ukuthi siyephakamela umnangagwa thina ngokwethu njengebandla sikubona ukuthi akumelanga simphakamele because of lokhu esikukhona naye now umthetho wephakuyamende usuke khona postfab ukuthi asivunyele ukuthi sizihlalele phansi nxa umnangagwa esef engena phakathi nakwephakuyamende ngabe uyasivumela alikwazi sikhona ngabe azange sike nodubo lokuba sephakuyamende kodwa nxa engekho ngoba vele nakasuke ephakuyamende ngo-executive nxa engekho lakuhlalwe sikhona siyakwenza umsebenzi wabantu ngoba abantu bakukhethele ukuthi siyekwenza khonokho.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele parliament obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7. Inyathelo lokuthathela izimoto ezaphiwa bebandla lezanu PF abancintisa ukuba ngamalunga edalele parliament kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye abalandeli baleli bandla. Phambilini kokhetho lukaNcwabakazi ibandla lezanu PF lathengela amalunga wonke ayincintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende awezigaba zonke zelizwe ezingamakhulu amabili aletshumi 210. Kodwa ngeviki edluleyo leli bandla lazise ukuba bonke abanqotshwa kukhetho kuzamele babuyisele lezi zimota emahofisini ebandla. Sixoxe lomunye owathathelwa imota ngoba wanqotshwa kukhetho lozamela isigaba seBinga North edalele ephalamende umnumzana Kudakwashe Musaka njalo engumholi wenhlanganiso yefazo.
Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla lezalo PF selethe imota ziphenduke le yasonto entsha endlebeni zalaba kade belezimota ngoba singakahambi ekhethweni izalo PF yahambisa isekhila kuma province wonke isazisa labo ababephumelele kuma primary election ukubana ongaphumelelanga kuma main election uzathathelwa imota lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama candidates amaningi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama primary election besenzela ukuthi bona bethule izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine besenzela izimota so iparty ajudge sifuna ukuthi sikuqedeke lokho
zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edalele ephalamende ubona ngani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathele
kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekampeyini abanye izimota zabasikwanisa ukungena kwezinye indawo emagangeni emakhaya so izimota lezi ziyanceda njalo lokubrenda kwazo kuyakampena ngokwazo kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye decision lesithetho ukuthi ama candidates bayakhala sibili bona labadliwayo babona ngani iparty sibafulathele babona ngani ima ama constituents abo njoba ngama constituents aluzayo kuzwaswela ukubonakala kweparty njoba imoda zabe sezibuyele njalo abanye bakhangelisisa sibili bethi nxa iparty ngakhayela ukudliwa ichoni ngokudliwa ngoba kulamanye ama constituency umongameli lapha wina khona kodwa ama MP owadliwa khona umongameli kodwa ama MP awina kuze kuba lamanye ama constituency umongameli wawina kodwa MP wadliwa kodwa MP sethathelwe imota kuyinto sibili eyinye edanisa ama candidates abanye njalo bakhala bethi izimota zabo bazingenisa kuma election campaigner zafa bese bethembezo nezo eziphathe ukubana labo bekwazi ukugijima-gijima besenza okuningi okuthiyeneyo. So lokhu asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade econtesta. Abanye abe babona kuyinto elungileyo, abanye njalo babona kuyinto engalunganga ngesikhathini esisikhona lesi. So yinto esikhangelele esilayo lapha kubandla lethu leZANU-PF ukuthi ilanga lokuthi imoto zonke zibe sezibuyele ukusasa iWednesday ngolesithathu. Kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi bona abantu bazavisela yini ngesikhathi izimoto zakhona. Asibone ukusenzakala ukubana abantu bazavisela ngesikhathi. Kodwa hayi iparty ngavile ukukhuluma ukuthi ulutho luphenduke ulutho luyabuyela.
Hello-ke ngumnumzana kudakwashe Musaka, isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo ekhokhela inhlanganiso yeFAZ. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asecele uZulu ukuthi aphathise ekubotshweni kwabathengisa izidakamizwa njengendlela yokwehlisa inani labazisebenzisayo elikhuphuka okwesabekayo elizweni lomhlaba wonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezenjiwayo umnumzana Soda Jemu usesole indlela okudingwa ngayo igolide athi yiyo ebangele ukudilika komgodi weBarros eChegudu lapho okulabantu abalichumi abafileyo njalo abane belokhu bengaziwa ukuthi bayaphila na kumbe hatshi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo, hallo Studio 7. Siyajabula ukungena ehlelweni. Besithanda ukuthi sincedise ubaba lapho umuntu omdala ogawula ohlale ekhuluma izindaba ezingazwakaliyo ukuthi bona banqobe ekhethweni. Hayi, kuhle baba gawula ukuthi inqobe ekhethweni baba, kodwa besicela lisichazele ukuthi la nqoba njani 52.6% baba gawula aye ngamavoti amangaki. Njalo futhi i-44% enaleyo layo e-CCC yayingamavoti amangaki lalama amabandla la amanye amancane aye labo 6% labo kwakungamavoti amangaki, kwenzela ukuthi sizwisisaneni ukuthi ilanqoba ngempela, ngoba mali lokho lisithi ilanqoba lanqoba. Hayi baba gawuli, akulaqiniso ongumuntu omdala ungaka wena, kodwa umuntu ezintwini amangaki ufanele
ngibingelele enkundleni lo okhuluma engumantsheza basakazi labantu baseZimbabwe nje bonke jikelele. Sake sathi kungakafika ukhetho, ukhona umbuzo engake ngawubuza khona lapha kustudio 7 ukuthi i-opposition party izilungiselele kangakanani ukubhekana leZANU. Ma ngibhekile mina ngicabanga ukuthi ama-opposition akwazi ukuthi khona uma ebhekane leZANU abhekane labantu abanjani. Siyezwa manje ama-elections nango barojiwe mpela okusegcekeni, kodwa manje bathule zwi ukuthi bathuleleni ukuthi inkokheli ze-CCC zisesekhona yini kumbe kumbe lokho ezibhizi zithi ziyathandaza njengalokho kuvelayo ukuthi ziyathandaza. Kambe ungathi ubhekane lebhukezi liqhamuka laphana wena ugupha uthandaza uvala amehlo uthi uNkulunkulu uzakuzwa. Uyabe sukhohlwa ukuthi nalo ibhukezi liyathandaza ukuthi lifuna inyama. Manje abantu besinkokheli ze-CCC mazithi ngalesi sikhathi zitshela abantu ngomthandazo. Izano layo phela iyathandaza. Kambe ngaleyo ndlela abantu inkokheli ze-CCC abantu zibachiya kuphi? Ngoba ngizokhomisa ukhwanazi ethi yena akumelanga benze udlame ngoba yikho kuthandwa izano. Iye izano iyakuthanda impela and kuyayenza ihlale embusweni loba ingangcobanga ukhedo iyangena izihlalele and lingeke liyenze lutho. Lina lokho litshela abantu ngeBhayibheli angazi ukuthi ipolitiki yenu layo isifisa kuphi. Ngoba sokubonakala nje ukuthi asiyindawo lokho elithembele kusadiki. Ngicabanga ukuthi kufanele likhuphule amasokisi.
Studio 7 ngasazi nabalaleli njani ngoba njani ngendana zonke zelizwe siyakuzwa mpela okukhulumayo lesi esiyisikhulumile sezane esitsha abasibiza ngokuthi uJoseph Chuma. Hhayi into ikhuluma uJoseph Chuma ayisebenzi nje lobe ingayisebenzi ufana nje nomuntu singathi nomuntu nje okungozigcinisa nje into engikhona lawana lawo ngamanye amadoda mayengafuni ukawafuni wena ngokuzowafosa ukuthi kahambe ephalamenti lapho ngihamba noma sekutheni and uzokhuluma ukuthi bafuna ukuziphatha njengamaqanda akusho lutho even lana bezane lanza afuna ukuziphatha njengezilwane akusizi lutho ma laba bengafuni ngeke baze babaye and ngeke libaginye futhi. So nawe uma ukhuluma ukhuluma ukwazi ukuthi ukhuluma namanye amadoda hhayi ukuthi ukhuluma ngengane zakho. Ngiyabonga ukhuluma ngothulani Ndlovu enkaya kwendoma esikhulu okhulu. Siba right bengaye ephalamenti ngoba laro
sanibonani basakazi we-Studio 7 ngiyabingelela nabalaleli hhayi umabutho mina ngivumelana laye Studio 7 abantu ababesenza umsindo efort lapha somalunga e-CCC njalo kumele ukuthi likunanzele ukuthi nxa selisithi namhlala imbuzo into eyenzakala kobulawayo esila malanga imbuza namhla omunye umuntu uyabe sezidle sebona ungani nxa yekobulawayo abantu abanandaba laye umabutho wavotelwa ngabantu uthandwa ngabantu so laba abavele besola umabutho la niyakwazi ukuthi vele ngabantu be-MRT abavele futhi bengasoze befike ekuthen ababe demonstrator so akungeke ukuthi abahlali bakobulawayo bathi umabutho kasiwa kobulawayo veli MRP nje wonke umuntu elesifo ngangani abasizisisi kuthiwa lishona wonke umuntu lishona bafuna amandeye so eminye imihlobo nje babeyibala entweni yabo besenza ukuthi bebajoyine besenza ungathi abanendaba labo bona vele abazwanande lezinye izibongo bafuna izibongo zesindebeleni kuphela so lokhu akungeke kuze kumise ukusebenza kwabantu bobulawayo kade sabehlala bebhizi bekuthi uchamisa izane ebusuku emini right bona ade bengasezane bengaso MRT ebusuku bebambene nini sebedilizwa yiyini kade sina bembuza ukuthi wehlule kufaka ama-MP futhi yena yeyi phela i-CCC iyanika imali ngamathiwa vele ngakhombe i-MRT le-CCC thina phela sibaningi lase wabona even i-great car yathengwa ngabantu abalutshwane lazi i-CCC iyatshaya imali noma inikwa ngamathiwa kanti yena yekelelani ukuthi la adinga akho amadoda yalo uchamisa phela iyasebenza futhi uchamisa unamakhampani manje umqondisi asaze sizobona umsika wamatamatisi nje obulawayo simuzwa nje balekela izanu vele khona ba-right abantu abapantukayo ku-MRT ingabuswa umuntu esabizano out of the country ake divethethisana lochamisa usede khayela iy'ndaba zakhe zephathi yakhe sebevele emfaka kudastiti
ngoba laye unamaphosa asifuni ukuthi abuye lapho sesihlukumeka kathi sisuke lapho enenguyo moshisi lo mbeki kona lawo omafiya lapho adesi kona lapho uzenza kathi uyakhuluma umbeki kathi uyazenza kathi nakazi lutho nguye ophusha lo ukuthi bayenze so ngoba lamabhizinisi lapho balwela umnangagwa lisosha lo kala experience yokurula ngaza kuye drive i-code 14 ongazange uyiyele esikolweni wena ati drive private nanga kwaze soldier kai une defense force experience so angazi ukuthi uyasupportelana umuntu onjalo abakwazi ukuthi vebilizwa bafuna ukuthi ukuthatha inote yethu laba beyitshontsha ngoba umuntu angakwazi lutho ukuthi kusayinwane phambili wezinye izinto akwazi akula lizwe lizovuka lapho ngoba umuntu angakwa nje izinkane zokuthi yena futhi kuliwe cela sadik njengoba na le AU lamazwe wonke amanye ama European countries lalubona ukhetha ukuthi umuntu wawe nambali so mali ingayilahla lapho lizobona ukuthi noma lingabe lisiya observer amanye ama election abantu vela bazonyanya because bari wonke alithathi lenza ama vote abo liwalulaze ngoba abantu bayakwazi ukuthi yikukulwa kwabo kutshengisela kwakuthi abasafuni bani bafuna bani so which means labe lilahlela yonke ama vote la ekhoneni esigangeni abantu bezivotela umuntu abamfunayo.
Studio 7 salibonani basakazi salibonani balaleli ku Studio 7 ngivinyelele ngivinyelela ngezindaba ezika Studio 7 ezimnandi esizethulelwa nsuku zonke. wonke ba Studio 7 abantu abanye abantu balenhliziyo ezilukhuni kamba abantu bekhuluma kangaka izani imile iqinisa intamo iqinisa amakhanda okuthi kanti kuyini okwehlulayo nje ukuthi evume ukhetho luyenziwe kahle ngoba vele aliyenziwanga kahle ukhetho akambe kuthi ama-by-election abuye ekuseni afanele fike ekuseni ezefike ntambama wo-5 abantu belale bevote ebusuku kuyabe ku-right khona kuyani hhayi izani kayithi iphatha abantu kahle angazi ukuthi kuyini egwaba ngakho okuthi nje abantu ibathathi bayenza abantu babo kumbe yikho khona ukuthi ungakhuluma uyabotshwa uyavalela ejeli hhayi izani kayiyenzi kahle ayibusi kahle kayiphathi kahle abantu Studio 7 ngiyabonga
basakazi bethu labalaleli bonke nje jikelele umhlaba wonke siyabonga ke ukuzwa indaba ezinhle kangaka ezingathathi hlangothi ngizama nje ukuhlala phezu kwendaba yento encane angifuni into eningi kakhulu bengicela ubaba lo elimbiza Joseph Chuma we-Central Committee ZANU-PF ukuthi ma efuna ukuzelwa yibuhlanya mbone ngani akula mistake engutsheni lokho kuyisibhedlela esiphilayo kakambe engutsheni eyelaliswa izimbabwe lekasiyo yako Chuma izimbabwe lekasiyo yakhe futhi and yaze yekufa ehawula ngizwa omunye ethi bayazana lokuthi omunye uhlalapho omunye uhlala ngathi ngahlonipha abantu ngiyabona
lawo ke abe ngamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika obe ngusomlomo wedalele the house umnumzana Kevin McCarthy owebandla lama-Republicans ususwe kulesi sikhundla izolo ngemva kokuba amalunga ayivotele ukumsusa lokhu kulandela ukudabuka kwebandla lama-Republicans amanye kade esethesa uMcCarthy icala lokungabi lukhuni kundaba ezigcona abebandla lama-Democrats ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhubela umnumzana Dan Moyo
ukukhishwa kukaMcCarthy njengosomlomo we-House of Congress lana e-America kutshengisa vele ukuthi uMcCarthy from ekuqaleni ubevele engumuntu ongela support engathi isupport eyeneleyo from ibandla lakhe lama-Republicans ngoba ama-Republicans yiwona akhontrola i-House siyazi ukubana bakhontrola nge-slim margin of only 4 seats. So sabona even ekhethwa uMcCarthy ukuthi kwathatha isikhathi eside ama-round engingathi ngamachumi lanhlanu ukuthi abantu ukuthi bazibagcine bemkhethile okutshengisa ukuthi i-support vele ebengelayo kahle kahle ebandleni lama-Republicans. So mina ngingathi akungimangalisanga ngoba even ukuthi aze agcine evotelwe wagcina enze izithembiso eziningi kulaba engingathi ngama-far right elements awe-Republican Party to a point lapho agcine evume khona ukuthi angakhitshwa esihlalweni even ngevoti yomuntu if umuntu oyi-1 engathi engaphakama areze imotion yonaleyo ukuthi makakhitshwe esihlalweni.
Bakhona abathi okwenzakeleyo lokhu kutshengisa amandla alo mnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe alokhu elawo ebandleni lama-Republicans. Ungathini wena ngalokhu?
Well, uDonald Trump ngempela yebo ye amandla ulokhe elawo kakhulu kuma-supporters ama-Republicans ngoba siyabona even kuma-polls simbona a-leader kakhulu uwedlula engingathi mhlawumbe ngu-number 2 wama-Republicans uRon DeSantis. So kuyatshengisa ukuthi i-base yama-Republican ilokhe imfuna uTrump and since uTrump ebevele yena e-against udaba lokuthi uMcCarthy asave i-government ukuthi ingavalwa. So sibonile uMcCarthy owekho okumenze waxotshwa waluza isihlalo sakhe sokuba ngusomlomo kuqale ngoba evumelane lama-Democrat ukuthi ba-block ukuthi uhulumende avalwe ngendaba ye-debt ceiling isikoloto esikhona lapho ama-Republican amaningi besithi wona mawehliswe ukuspenda okwenziwayo kuma social programs ezinye zifana lalezo, of which bebesithi bona if kungenziwanga lokho abasoze bavote ukuthi uhulumende aqhubeke esebenza. So uMcCarthy ugcine evumelana lama Democrats bavota bonke, into eyenze yacasula ama right wingers afana lo Gates onguyena ophushile ukuthi makakhishwe esihlalweni.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Dunde, sidibaneni njalo kusasa.